nakavateerere.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 5 Mhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Uyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe lezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona.
Amapolisa lamuhla aqinise isandla ngokubopha abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo.
Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenzwe labantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abezeke ukuze bangene besiyakhuluma labantu bebatshengisa ukuthi uvonwa njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Okwakathi esisamile.
Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela lamhlanje okukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Kuhoza Friday, leviki sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elinesihloko esithi insuku zokugcina. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebefika inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 34,171 abantu asebetholakale belegciwane le-coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphose bafike amachumi amabili 27,759. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 104.9 million ababanjwe leli gcikwane. Labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Elemedika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlasele i-COVID-19 emhlabeni jikelele asebefike kuzigidi phose ezingamachumi amabili lasikhombisa 26.7 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amane 455,875. Amapolisa lamhla aqinise isandla ekubopheni abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokubopha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Ababone kusenzakala bathi amapolisa amanye abengagqokanga impahla zomsebenzi abephosela abantu laba ezimoteni beminyene kungakhathalekile lokuthi bangaba belegciwane bethelele abanye. Kubikwa kugcwele ezitokisini zelizwe jikelele ngabantu ababotshelwe amacala okwephula imigoqo ye-coronavirus. Imizamo yokukhuluma lamapolisa yehlule kodwa enkundleni yokuxhumana eye-Twitter amapolisa athi asebophe abantu abafika phose ingxenye yesigidi 393,504 elizweni jikelele selokhu leli gciwane laqhamuka. Kuthi izolo nje kuphela bese kubotshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,560. Amapolisa ithi ababotshiweyo balamacala abalisa awukungagqoki amamask iningi lingelihamba-hamba okungekho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lenhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane eye-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force, uMnumzana Efidlela Ncube.
Yebo, abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Uyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni, labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe lezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe, begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona. Ububi bakhona yikuthi abantu labo babeze ukuzothenga ukuzokondla abantwana, njengalokho umthetho bavumela ukuthi bangena. Abanye ngabazihlalela eduzani ledolobha bezothenga ama kuyile lokunye okutholakala edolobheni kuphela. Babe bengabanengi lokuyana ungaze kudinga ukuthi kwethuse, okudinga kuphela ukuthi bafundiswe hayi ukuthi bazibabotshwe, ngoba iCOVID-19 ngeke iluyiswe ngamapolisa, ngeke iluyiswe izankosi, ngeke iluyiswe nge-AK, ngeke iluyiswe nge-button stick. Iluyiswa ngokufundisana lokucebisana le ndlela ze-science zanamhlanje, hayi amapolisa lamasosha.
Ababotshwayo laba sizwa kuthiwa bayabuthelelwa ndawonye kungakhathale yile legciwane leli elikhona. Wena ukubona njani lo?
Yes, sibona njalo nje abantu bebotshwa kodwa kungenziwa social distancing efanele yenziwe. Ngakho ke lokho kuyingozi enkulu okuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi bathelelane. Sebese ezimoteni zamapolisa, sebese ema police station ngokuba nga kungena social distancing kule ngozi enkulu yokuthi abantu bathelelane. Kanti ke singakukhohlwa ukuthi abantu baphakathi kosizi, baphakathi kobuhlungu, bayagula, yebo balobuhlungu obokuthi bayagulelwa njalo. Kodwa njalo bamele bondla abantwana, amabhizinisi amancane abathengisa amakhavitsi, abathengisa lokho esithi ama small businesses, bamele bavulwe, kungavulwa okay kuphela, kungavulwa Pick and Pay, kodwa kuvulwe lalo amabhizinisi amancane ayiyondla abantwana, ayiwabhadala irent. Abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise, bakwazi ukuthenga izinto, bakwazi ukuthengisa izinto ukuze baphilise imindeni yabo. Le msebenzi le eminye engeke ilethe ukuthelelana kayivulwe, abantu bakwazi ukuthi baphile, hayi ukuvala yonke into ngalindlela.
UMnumzana Efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane eye-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eye-Elections Resource Center isikhuthaze uhulumende ukuba kube ukhetho ukuze indawo ezilabameli abakhitshwa edalele parliamente la kuma council zithole ukumelwa edaleleli. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance, inkokeli ye-MDC Thinya kenye kushiye indawo eziningi zingaselabameli, kuthi idolobho leHarare selibe labomeya abathathu phakathi komnyaka wodwa osokuchiye kule ngxabangxoza. Abe-ERC bathi ukungabi labameli kuchiya uZulu esengozini yokwephulelwa amalungelo akhe, besithi kumele kube lokhetho endaweni ezaxotshwa abameli laba, kungakhathalekile ukuthi ilizwe liphakathi wokumelana ne-COVID-19. Obona ngokuhanjiswa komsebenzi enhlanganisweni le, uMnumzana Solomon Bobhozibunu uyachasisa ngalokhu.
So our message is conducting elections during a pandemic. It is a possibility because the responsible authorities, which is the World Health Organization, Minister of Health, the government itself, have set out parameters.
Umbiko wethu ngokuthi kulakho okwenziwa ukhetho ngesikhathi salolu bhubhane, ngoba uhulumende labe sebefake iziqondiso zokuba abantu babuthane njani. Ukubuthana lokhu loba kungasikhetho kuyenzakala. Inhlanganiso eziningi ziyasebenza, kungakho-ke kulo hlelo lokwenza ukhetho ngezikhathi ze-COVID-19 kumele lulandelwe.
Uqhubeke esithi izekhi lakho ukuqhuba ukhetho luphumelele ilandela iziqondiso ze-lockdown. Lokhu kusekelwe ngumkhokheli webandla le-Ideas Party for Democracy, IDP, uMnumzana Ebe Chamuka esithi ibandla lakhe lizaqhuba ukhetho lwabameli balo kusasa lisebenzisa inkundla zebulenjini i-online voting, okuyinto engasetshenziswa nguhulumende.
Kunendlela eziningi zokuyenza ngazo ama-elections, especially umthetho uthi abantu singabuthani ndawonye.
Isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Witness Dube uthi njengebandla bazamelela izekhi ukuba yenziwe kusemandleni ayo ukuze ukhetho luqhutshwe.
Thina njengebandla le-MDC asilakho esingakuphawula ekutheni ukhetho kumele lube khona kumbe lungabi khona, ngoba lathi singabadlali kwezepolitiki. Izeki njengonompempe yiyo okumele yenze konke ekuqinisekeni ukuthi ukhetho luba khona.
Isiphathamandla sezekhi uMnumzana Qhubani Moyo uthi izekhi ilandela imithetho kahulumende ekuba abantu bangabuthani.
I-Electoral Commission izekhi isebenza ngaphansi kwemthetho welizwe. Umthetho welizwe kathesi uthi akufuzanga kube lezinye izinto ezithile ezigoqela ukuhlangana kwabantu abaningi. Siyazi ukuthi i-election ufuzeke ukuthi yenziwe ilabantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abezekhi ufuze bangene besiya khuluma labantu bebatshengisa ukuthi kuvonwa njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Owathi esisamile ukuthi senze ama-election.
Asenelisanga ukuthola imibono ye-ZANU-PF ngalolu daba, kodwa umphathintambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi wathela idale lephalamende kunyanga epheleyo ukuba uhulumende uzalandela iziqondiso ze-COVID-19 lokuqakathekisa impilo kulokuba abantu bafe besiyavota. Indawo eziningi emadolobheni nasemaphandleni kaziselabameli edale lephalamende ngemva kokuxotshwa kwabameli babo be-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora. I-MDCT yenza lokhu ngemva kwesinqumo sedale le-Supreme Court sokuba i-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kayisiyele mvumo yokunqanda abameli bephalamende labamakhaya kansili lokuba uNelson Chamisa akakhethwanga ngokusemthethweni. Lokhu kwahle kwenza ukuba ibandlaleli elalikhokhelwa ngumakhuphe ngomnyaka ophelileyo lingakayi kuCongress lihle lixotshe abanye abameli ibethisa sala lokulandela uChamisa. Abe-ERC bathi bathethele linyathelo ngokubona ukuba abantu abasendaweni ezingasela abameli kabasela lizwe endabeni zentuthuko, abasela abamelayo kuthi njalo belenhlupho abafisa ukuzifikisa uhulumende ngalezi zikhathi zokubhekana nobhubhane lwe-COVID-19. Nalapho selibuyile ijekiseni lokuzivikela leli gcikwane, kabakwazi ukuthi bazakwabela ngokulingeneyo nalabo abalabameli edale lephalamende. Bathi abezekhi bacatha ngomunwe nxa besithi kabafuni ukufaka impilo yabantu engozini ngoba amazwe amaningi awezikazi le-Afrika aqhube ukhetho lokudinga umongameli lamalungu edale lephalamende nyakenye lalo nyaka ukugoqela ele Melika. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ebona ngamandla kagetsi eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ithi isikhweze intengo yamafutha epetrol le-diesel kusukela lamhlanje. Iningi lithi lesabela ukuthi imbadalo yempahla isizakhuphuka. I-diesel isizathengwa ngamadola edlula kancane alikhulu ilitha eyodwa 105.56 ngemali yeZimbabwe, kuthi ngedola leMelika ibe i-$1.27. Ilitha eyodwa yepetulo ehlobo lwe-E10 isithengwa ngamadola aphezulu kwalikhulu $104.82 ngedola leZimbabwe, kuthi ngeleMelika ibe i-$1.28. Ubuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kujera, ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe.
Athethi ama-businesses kawala mali, abantu makhaza kabala mali. Angiboni ukuthi ungani bekhwezile i-petrol le-diesel. Nxa sikhangela futhi ukuthi kathesi njengoba izulu lisina kanje, kunama-fault amaningi awezisa abangukuthi abantu basebenzise i-petrol le-diesel ku-manufacturing industry okumele bengakwenzi. So uzenza ukuthi intengo iqonge ezitolweni, ama-business waye bengelandlela yokuthi barikhaze izimali zabo. Siyakwazi ukuthi ama-network operators wanama-generator ngoba amandla kagetsi ayahlupha lapha eZimbabwe. Ama-motorists bengabe balutshwane, kodwa esikubonayo ukuthi ama-businesses okumele basebenzise i-fuel leyi ukuthi baqhubeke in production yibo abazahambisa intengo yangikhona ebantwini ngokukhweza intengo ngoba ama-inputs abo esikukhangeleleyo ukuthi inyanga le ingakapheli kumbe nge enyangezayo uzabona ama network operators bese apply ku portals ukuthi ba kweze indingo
bengakwenza ukuthi kungakhwezwa amafutha la njalo lentengo ingakhuphuki.
Uhulumeni aqale akhiphe iminye imithelo ekhona ku petrol le diesel, engakhipha eminye imithelo ekhona intengo ingehla futhi petrol le diesel. Yakwazi ukuthi lapha eZimbabwe kule mithelo eminingi ekhona ku petrol le diesel lamafutha lawa awuhambisi. So imithelo le ingakhithwa uze ukuthi intengo istabilize mbita. Kodwa uhulumende uyabe edinga imali, so kafuna ukuthi ekhiphe le mthelo, kodwa engakhipha imthelo emibili emithathu emafutheni lawa intengo iyayehla sibili.
Umnumzana Masimba Kutjera yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni lakwamanye amazwe womhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elithina umbuzo wakule Myanmar elivimbe inkundla zokuxhumana ezigoqela eFacebook ukwenzela ukuthi abantu bengethuli okuhambelana lokwenzakale kulelo lizwe. Ibutho lathuthuna umbuso lesithi kugcwele ubukhohlakali kuhulumende. Sebekhulumisana abanye kudala leCongress kule Melika abafisa ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump engasavunyelwa impilo yakhe yonke ukuthi ancintise ukhetho ngoba kuthiwa wajojozela udlakela. Le ngcwadi zemithetho zithi kungasetshenziswa esinye isigaba sesisekelo sombuso welizwe ukuba kwenziwe lokhu njengoba kukhanya engani idala lesenethi kalisoze lijezise uTrump ngokuthoniswa kusetshenziswa lokho okuthiwa yi-impeachment. Umthetho ndaba owe-International Criminal Court usuthole umnumzana Dominic Ongwen owayikhokela ibutho le-Lord Resistant Army elamacala edlula amathumi ayisithupha 61 ngokubasela impi yomvukela nokunye kwele Uganda.
Abenhlanganiso ezibona ngokuthuthukiswa kwabesifazane abasakhulayo bathi ukugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli wele Melika ongowesifazane wokuqala kubanika ithemba lesibindi sokungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe la kwezinye ingatsha zempilo. Unkosikazi Bethu Tunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uyawujabulela okwenzakala kwele Melika.
Siyakwamukela ngezandla zombili ukugcotshwa kukaKamala Harris njengomsekeli kamongameli kwele Amerika. Okwenza sikwamukele ukuthi uKamala Harris ngumuntu wesifazane, okutsho ukuthi bakhona eMelika ababona efanele ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe abakhokhele noma nje engumuntu ongumama aphinde abe ngumuntu onsundu, okutshengisela ukuthi laba abantu beMelika sebevuleke ingqondo, sebebona ukuthi ukuba lejwabu elimnyama lokuba ngumuntu wesifazana akutsho ukuthi ingqondo zimfitshane. Lokhu kutshengisela ukuthi iAmerika isisebangeni eliphambili ngendlela ababona ngayo abantu abangomama langohlelo lwabo lokuthuthukisa omama ukuba balinganiswe labo baba. Kuyisibonelo esihle kakhulu kwamanye amazwe, ikakhulu lawo asakhangelela abantu besifazane phansi.
Bethu, ubona ngani ukungena kukankosikazi Harris kuhulumende kwakwele Melika kulakho na ukukhuthaza abesifazana kwele Zimbabwe ikakhulukazi abasakhulayo ukuthi labo bezame ukungena kuzikhundla zobukhokheli kungatsha ezijeneyo emphakathini?
Ukugcotshwa kukaKamala Harris esiba umsekeli kaMongameli weAmerica kwamukelwe kuhle ngabesifazane abaningi kweleZimbabwe. Babhalile ngobuningi babo bemenzela amhlophe okutshengisele ukujabulela okwenzekileyo. Kupha abaningi ithemba lokuthi abantu besifazane bazawathola amalungelo alingana lawa lawa abantu besilisa ngelinye ilanga. Thina njenge ithemba for Girls Trust sisebenza lamantombazana asakhulayo asesikolo. Kuyasijabulisa kakhulu ngokuphakama kukaKamala Harris esikhundleni esikhulu kangaka eMelika. Lokho sikubona kuyisibonelo esihle enhlelweni zokuthuthukisa amantombazana kwelakithi. Isenzo lesi seAmerica sikhuthaza amantombazana asakhulayo ngokubatshengisa ukuthi umuntu angaphumelela emfundweni yakhe, amathuba okuphumelela maningi njalo kawapheli. Ithemba for Girls Trust ivele ihlose khona ukuthuthukisa amantombazane ngokuba khuthaza ukuba baqede isikolo sabo, baqhubekele phambili benze imisebenzi ebonakalayo. Kuyisifundo esihle kiwo amantombazane ukuthi babe lamaphupho amakhulu ngempilo zabo, bazele lawo maphupho ukuba afezeke. Amantombazana kabalwele ukuphumelela lokukhokhela ezigabeni lapho abaphila khona, kababe lesifiso sokukhokhela lapho abayabe bekhona.
Lo ngunkosikazi Bedu Tsunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, ubexoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kwezemidlalo, omela abadlali benguqu uGeorge Leda usethuthele elizweni laseTanzania ukuze ayedingela kuhle abadlali bakweleZimbabwe imisebenzi kulelo lizwe. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Udeda uthi abadlali kanye lamaqembu awenguqu bangasizakala kakhulu nxa abadlali baseZimbabwe bengathola amaqembu okudlalela ngasempumalanga kanye lasenzikini yezwekazi lase-Africa, njengoba kweleZimbabwe umdlalo wenguqu umiswe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Tiri kubatsira watambi.
Siphathisa abadlali lamaqembu singapha ngoba nxa singatholela abadlali imisebenzi lapha okulokhu kudlalwa khona umdlalo wenguqu balakho ukubhadalwa iholo labo kungamadola aseMelika. Lokhu kuzaphathisa abadlali kubabana gegele imuli zabo, ikanti amaqembu lawo ayathola imali zokusebenzisa mihla ngemihla ukuze inhlelo zabo zingafadalali.
Imidlalo yeligwe leZimbabwe icine ukudlalwa ngomnyaka ka-2019, njalo iqembu le-FC Platinum yilo eliphethe isicoco. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ibikhuphe umbiko ekupheleni kwanyakenye ukuba imidlalo yalonyaka yeligi kumele iqale ngenyanga kaMbimbitho, kodwa lokhu akusafezeki ngemva kokuba umkhuhlane we-COVID-19 usuke wamemetheka njalo. Ngalokho-ke uDeda uthi kungcono ukuba amaqembu akweleZimbabwe asisele amaqembu akwamanye amazwe abadlali kulokuba babe belokhu behlezi bengenzi lutho.
Wonke ukwendisa watambi kuloni kuno itakuti.
Ubusa abadlali emasisweni bulakho ukutholisa amaqembu imadlana yokuthi babhadale labo abadlali abazabe besele ekhaya, ngoba sonke siyakwazi ukuba iningi lamaqembu omdlalo wenguqu waleZimbabwe adonsa nzima. Ngalokho-ke kungcono ukuba abadlali babuye ngapha bazitholele okuyimadlana okokuthi baphathiseke kulokuba bachone behlezi, abanye babo bagcine sebebhema lokunatha izidakamizwa.
Abanye babadlali abaphathiswe nguDeda uba bathole amaqembu okudlalela kwamanye amazwe ngababalisa uPerfect Chikwende, uPrince Dube, uLast Jesse, uBruce Kangwa, uTenda Induru kanye labanye. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi insuku zokugcina. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yimokisi sesisi deiskati iqembu lemokis connection lithuli abanye sebecabanga ukuthi selafa kanti cha ibithwasile inyanga nango umkhokheli weqembu umokincube
uma uyindoda uyabo plana kuyaba masiko ukuthi usuphumile ku music khona esinye isikhala ngokwesindebele bazasiza ukuthi awungabona lumaka lingaphasi nobesilele nobekumbula kuthi kuthi ungabona indoda ikhangele phansi yabe ingalalanga ikhumbula manje abanye abantu mabebona ukuthi ungekho kumusic babecabanga ukuthi sewile kumbuse bro kanti hhayi abe saplana.
Idlalade leli lilengoma esiyisikhombisa ezivalisa ethi kobanyawo indoda emadodeni insuku zokucina izitha zami umona COVID-19 kanye lethi mama wami.
Bathi kuvaliwe madoda semabhoda nase skolo ene madoda abantu abakwazi ukwenza ukusasa labo madoda uyiza njalo abatshebe anodingulwazi fana kamdala yeyi ndoda kwabanzima enyama endlovu phase Red Bank lalela usuthu uthini lomsalukazi besemhlanganweni awu baba yathi sengiyakhayela wonke umuntu lapha ule corona mina yimi ngedwekela corona bengicela ukuthi ngiyethatha icorona yami ekhaya ngale ugogo ezama ukuthi imask madoda
abangathanda ukuthenga idlalade ncube balithola njani
ezama inombolo yena umokisi ngokwakhe isezibabheni inombolo angazi bafaka mali ukuze nyawo 0774415886 ekugcinene so izinamba zami ezimbabwe ezomfana umfanami udinga ulwazi ncube onguye okuculayo lapha bebabili ku 0778139430
yiwampi amazwi ongawatshila abalandeli
ngabasichase bengathengi emaseleni labo ngabatshontshe umusic wethu thina siyaba sisebenze nzima labafana kolapha amamembers siyatrena siyazi ukuthi sithathe isikhathi eside yenzani ikompoza siye-rekhoda yayi-studio zethu zikhathana siye-rekhoda kuyimali sibe sesiyenza ama-CD kuyimali ngiyabonga kakhulu abalandeli mali ngaba lisincedisa ngakhona lokho.
Uphuma ke enkundleni uMoki Ncube leqembu lakhe leMoki's Connection ngale
uyabona mawufika komafa kulesikolo laphana maqonda nalo muzi kasebhukufunani madoda isikolo sona lesana kulesandla esifulu uba kumuntu kuyabatshala bafundi emadokolo wajo. Njalo ulubhekise phansi khona lekombimba nasiyana isibhedlela ebese sileminyaka eminingi kakhulu madoda sonke sihlezi phala sesiqalisile bakithi ukuphakama sokusemaduze nje ukuthi sisebenze ngenxa yakho babuphuthu ukubalisa ikuthanda abantu ungazuwehle phansi kogwamagwama bazokutshela
singekehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Amapolisa lamhlanje aqinise isandla ngokubopha bephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela lamhlanje ukukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.